Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhlaka 10 kumvimbitho 2020 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, isizalwane sakwele Thailand esinakanelwa ukuthi singaba lomkhuhlane we-coronavirus esibaleke esibhedlela eHarare izolo sibuyelile ukuyahlolwa kulesi sibhedlela namuhla.
Abantu bakanya besethukile ngenda yokuthi ukubaleka akwenzileyo zakazi ukuthi ubuye wabonana lobani nozibani anabo bantu abangagcina labo uma kuyikuthi yena ulawo umkhuhlane lo labo bangabenzele sebewubani.
Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labezokholo babe lomthandazo wokukhumbula umnumzana iTai Zamara.
Akudingwe kucazululwe isizwe saziswe ukuthi kuyini okwenzakala kuyiTai. Ulomkakhe ulabantwana abancane abalokhu bedinga ukuthi ubabonga. Yiyo leyo mbiko esiyidingayo.
Abasakhulayo besifazana bathi balokhu bengawatholiswa amathuba okuzithuthukisa lanxa uhulumende esithi uyazama ukwenza lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isizalwane sakwele Thailand esinakanelwa ukuthi singaba silomkhuhlane we-coronavirus esibaleke esibhedlela se-Wilkins eHarare izolo sivikwa sibuyelile ukuyahlolwa kulesi sibhedlela namuhla. Umuntu longo isilisa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lasithupha njalo ubesedingwa ngamapholisa labezempilakahle. Obona ngezempila kahle kukansili yeHarare uDokotela Prosper Chonzi utshele umsakazi weZBC ukuthi lundoda uhloliwe namuhla njalo ubekhangelelwe ukwaziswa ekutshoneni kwelanga ukuthi ulawo nalo umkhuhlane kumbe umsulwa. Lundoda uvele kwele Thailand kumalanga angamachumi amabili edluleyo. Kwele Thailand umkhuhlane we-coronavirus usubulele umuntu oyedwa kuphela. Emhlabeni jikelele usubulele abedlula kancane inkulungwane ezine 4095. I-coronavirus ihlasele emazweni atshiyeneyo agoqela ele-South Africa lona elakhelane leZimbabwe. Sixoxele ukansila weZivarasekwa kuward 39 eHarare umnumzana Thamsanqa Hadebe, yena othi uzulu waleli dolobho kasahlalisekanga ngalomkhuhlane.
Abantu bakanya besethukile ngenda yokuthi ukubaleka akwenzileyo zakazi ukuthi ubuye wabonana lobani nozibani anabo bantu abangagcina labo uma kuyikuthi yena ulawo umkhuhlane lo labo bangabenzele sebewubambele ukuthi ungagcina suthini usiya kwabanye labo. Yikho besethu abantu
iWilkins isibhedlela senu njengekhansili yeHarare, ukubaleka komuntu lo izolo kaliboni yini ukuthi kutshengisa isidingo sokuthi mhlawumbe kube le security kulesi sibhedlela?
Ya, liqiniso i-security ifuze ibe khona, kodwa angazi lakho ukuthi kuhambe njani ukuthi kwenzakale lokhu ngoba ekuhlalisikeni kwendawo le vele i-security ikhona. Kodwa uyazi nawe ukuthi umuntu akayisiyo machine umuntu olengqondo ocabangayo ongadinga ukuthi uma efuna ukuthi ayenze lutho njengokubaleka okwenziwe ngalo angakuhambisa njani aqine la eseke waphuma ngoba le ndawo ichiyene le prison yendawo ebanza nabo abafuna ukulashwa okuthi laye ukuyabe engemuntu oganyelelwe ukuthi uganyelela naye ukuthi athini alashwe ukuthi isecurity sicina ingazathi akayitayiti njengaleyo ese-prison services.
Abantu abaningi kabamthembi uhulumende bathi uzama ukuvimba udaba lwe-coronavirus lolu. Ngiphe umzekeliso. Kulomuntu obhubhe kunsukwana yesanda kwedlula owayelempawu zomuntu ole-coronavirus. Lowo muntu ubikwa wabhubha esendleleni esiya esibhedlela se-Wilkins. Kodwa uhulumende uthi watholakala engelalo igciwane le-coronavirus. Uyasuthiseka yini ngendlela uhulumende aphatha ngayo udaba lomkhuhlane lo?
Uma ngikhuluma ngokusuthiseka kukahulumende ngendaba zomkhuhlane, ungaba uphi noma uphi, hayi umuhle kakhulu uyasuthiseka. Yikho libona silamanye ama-organization afana nabo-WHO lebo UNICEF lokubunye amanye organization anjalo anceda uhulumende at national level.
Umnumzana Thamsanqa Hadebe ngukansila weziva rasekwa kuward 39 eHarare. Isikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mutswangwa utshele intathelizindaba ngemva komhlangano wedale lekhabhinethi ukuthi akukabi khona ohlaselwe ilo mkhuhlane namuhla. Kodwa uthe bangamakhulu phose amabili 195 abafakwe ilihlo ngabezempilakahle ngoba beke baya emazweni alomkhuhlane lo. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu kanye labezokholo babe lomthandazo wokukhumbula omunye wababephatheke emkhankasweni wokulwela amalungelo kaZulu umnumzana iTai Tsamara. Yena osefikise iminyaka emihlanu engaziwa ukuthi ungaphi ngemva kokuthunjwa ngabanakanelwa ukuthi ngama-CIO. UTsamara wathunjwa ngo-2015. Kubika uMavis Gama.
Bekuculwa ingoma ezizwisa usizi emkhosini womthandazo wokukhumbula ukunyamalala kukaZamara olokhu engaziwa ukuthi ungaphi lokuba usaphila na loba hatshi, owenzelwe eDutch Reformed Church eHarare, ongenwe ngabavele kumanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu owe-Human Rights NGO Forum. Unkosikazi Shefra Tsamara uveze ukukhathazeka okukhulu ngokuba lokhe engaziwa lapho akhona umkakhe. Lakunina ka-Itai, unkosikazi Benhilda Tsamara, yena okhalaza kumongameli Emmerson Mnangagwa ukuba enze wonke okusemandleni akhe ukusiza ekuthini avezwe umntanakhe. Omunye wabasebenza lo Itai emkhankasweni wokukhuthaza ukususwa kowaye ngumongameli Robert Mugabe owe-Occupy Africa Unity Square OAUS uCharles Nyoni ugcizelele lokuthi bengasafuni ukubuthana njalo bekhumbula omunye wabo befuna avezwe.
Uhulumende wethu okhokhelwa nguMnangagwa uyakwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo kuyithayi, njalo kumele azimisele ukuthi ayinike imoli yakoZamara iclosure yokuthi bathole ukubhihliza impahla zikayithayi, njalo nokuthi imoli yakhe imove forward. Lokho kokuthi babe lokhu bethule kungabi nama-report okuthi bayi-investigator kumbe vele bayenzani, ayisonto e-right. So nathi siyavumelana lakho njenge-Occupy African Square, sizimisele njalo ukuthi nxa bengasoze bathatha i-position eyokuthi ba-investigate ikhesi le, sizangena lathi emgwaqweni sitshengisele, sibatshengisele ukuthi hhayi asithabi ngalokho abakwenzayo.
Umabhalane omkhulu ogatsha lukahulumende lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana utshele izizalwane zeZimbabwe ukuba uhulumende engafuni ukuba kube lo yedwa nje oyisizalwane seZimbabwe onyamalalayo kungaziwa lapha khona. Omunye wabake bathunjwa wanyamalala okwamaviki amathathu umqondisi weZimbabwe Peace Project ZPP unkosikazi Justina Mkoko uthi kuyadanisa ukuthi isimihlanu iminyaka lokhe wanyamalalayo uItayi nanxa uhulumende wathembisa ukwenza konke okwakusemandleni akhe ukudingisisa ukuthi kuyini okwenzakalayo.
Akudingwe kucazululwe, isizwe saziswe ukuthi kuyini okwenzakala kuItayi. Unomkakhe ulabantwana abancane abalokhu bedinga ukuthi ubabonga. Ngoba kudala besiya kuda lelo mthethwandaba kwathiwa kuzabe kuba abantu babe betshelwa izikhathi kuhamba. Angikhumbuli ukuthi satshelwa kangaka umnyaka wonke ophelileyo lalowana owaphelayo lalowana owaphelayo. Angikhumbuli sitshela ukuthi kuyini okwenzakalayo lokuthi amapholisa esenzeni.
Ngemva kokunyamalala kukaJamara, abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu yeZimbabwe Lawyers for Human Rights badinga ukuthola isiqondiso somthethwandaba waphezulu owe High Court sokulaya amapholisa ukuba amdinge ngokuphangisa, kodwa kuze kube lamhla lokhe kungakenziwa lokho. UItayi Jamara wathunjwa mhla ka 9 Mbimbitho ngomnyaka ka 2015 eyegelwa inwele emzini weGlenview, lalamhla lokhu akaziwa lapho akhona. Abenhlanganiso ezitshiyeneyo ezigoqela eye-European Union bethule imibiko besola ukunyamalaliswa kwabantu elizweni abagoqela uJamara. Uhulumende sithi kazi lutho ngabo. Abaphatheke kulo mkhankaso bakubeke sobala ukuba lo kumele kube ngumnyaka wakugcina bebuthana ukukhumbula omunye wabo uItayi, yena ongaziwayo ukuba ungaphi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Futhi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kilohertz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
EZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwe-International Women's Day ngesonto. Abesifazana abaningi bekhala ngokuswela amathuba okuzithuthukisa. Kodwa umphathintambo wendaba zabesifazana unkosikazi Sithembiso Nyoni uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wenza konke akwenelisayo emizameni yokuphakamisa abesifazana elizweni. Asizweni amazwi akhe.
Usuku lolu siyaluthakazelela kakhulu ngoba yilo olwenza abantu bananzelele ukuthi omama baqakatheke kanganani. Yibo abenza ilizwe kumbe umuzi kumbe isigaba sibe khona. Kwakhathesi omama beZimbabwe bayaphakama. Asithathe o-ministers of state lama-provinces alitshumi, abahlanu ngobaba, ama-minister amahlanu ngomama. Uma civil servants 54% ngomama. Kodwa emisebenzini ephakemeyo enjengokuthi omama abalamabhizinisi abo amakhulu lapho lokhu sesebafitshane.
Lo bekunkosikazi Sithembiso Nyoni umphathintambo wendaba zabesifazana. UMike Wobe weStudio 7 uxoxelo lwela amalungelo oluntu. Umnumzana Charles Nyoni yena othi kavumelani lamazwi kankosikazi Nyoni.
Hayi cho, lawo ngamanga alihlaza nje akhulunywa ngoThembiso ukuthi uhulumende ukhulukhuluza abomama. Ngoba singakhangela nje uhulumende siqalisa phezulu kupresidium, akula ngitho la yedwa umuntu oyisifazane. Kuze kubuye la kuministry yakhe yena, wuphi umuntu oyisifazane asemkhulumile kathesi ukuthi uzomthiyela ukuthi asala sengumsebenzi wakhe. Kala ngitsho la yedwa umuntu asebenza naye kumbamkhulumayo. Sibuye siye kuma-yunivesithi la akhulumayo. Bagcwele osisi labomama lapho abaqedayo isikole abangenamsebenzi abahlezi abangenalutshoni yokwenza. Kodwa akuncedi luthi nxa siphonge ukukhuluma sithi kumayunivesithi kodwa endaweni ezisikhundleni lazombisazi singabaphi. Kanti-ke ukuthi labo bangile into ezimbisazi ukuthi sibone ukuthi bayakwanisa na ukukwenza.
Sikhangela okwenzakalayo elizweni, ubona ngani abesifazana bayathola na amathuba okuzithuthukisa?
Hayi, ngithi abesifazana kabakawamatholi nje amathuba okuthi bathuthukise labo ngoba singakhangela kuleli lizwe eleZimbabwe abaningi bakhona bayasebenza yinto anyali kodwa basebenza imisebenzi engelangqondo eyokuba ngabantu ababhalayo lokuphusha amaphepha lokuphushani kodwa ezikhundleni esingathi eziphii lapho okubekwa khona ama-decisions akula abomama abakhona ezikhundleni abakhona abalithwana abaningi bakhona hhayi babakho njengombonise engitshengisewona ukuthi kwi-presidiamethi akula ngitsho namuntu wesifazane.
Sike saxoxa labantu abalwela amalungelo abesifazana bathi ungakhangele okwenzakalayo elizweni ngesikhathi esiningi abancindezela amalungelo abomama bangabantu abesilisa. Ulawo inamazwi okunikeza abantu abesilisa abalokhu beqhubekela phambili bencindezela amalungelo abomama?
Ebantu babesilisa ngithi hhayi bobaba akumelanga sibe sincindezela obomama ngalezi zikhathi sesizwe ngoba omama baqakathekile ukuthi baphiwe amalungelo abo. Njalo nakibo babomama nje ngithi hhayi masingagijimike ukuthi inkinga elabo baba ngoba inkinga iqalisa ekuthini omama yibe bedwa nje abangakwaziyo ukuthi babambane bami babe bantumini.
Kukhona na okungenziwa ngabesilisa ukuthuthukisa abomama?
Ye hayi kwabesilisa nje ngithi hayi bobesilisa asipheni bomama ithanti yokuthi labo bake bangene endabeni ezithingamele ukuthi sibone ukuthi hhayi into ezihluphayo elizweni lethu ezifana nabo-corruption nanani lokhu kwenzakalayo kungeka kwenzekala yini ukuthi ongoba omama nxa betshontaka batshonti kuqedaitheko senkembizeni batshontia bethiya kodwa thina amadoda nxa sitshontia vele siqede letheko senkembizeni.
Umnumzana Charles Nyoni ngosakhulayo olwela amalungelo oluntu ubexoxa ecingweni lo Mike Wobe we Studio 7 eseHarare.
Yebo yebo yebo, mthakazo muhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Namhla sihlaziya imibono yabatsha ngokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana nangokuthuthukiswa kwabo. Sigxile kakhulu ekunanzweni okusanda ukwenziwa usuku olwe-International Women's Day mhla ka-8 Mbimbitho. Lina abasakhulayo besifazana liyawathola na amathuba okuzithuthukisa eZimbabwe? Amalungelo enu ke ayahlonitshwa na? Ukuze lingene kuhlelo, thumelani umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Thokoza muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udaba lwegciwane le-coronavirus eselisabalele ezigabeni eziningi zeMelika lukhanyazo lungenela kunkulumo zezombusazwe. Izolo ntambama odinga ukumela ibandla lamademokrats kukhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwezi lonyaka, uSenator Bernie Sanders usole umongameli Donald Trump ngokungaphathi kuhle udaba lolwazi oluphathelane laleli gciwane. Umphathintambo obona ngezempilakahle kwele Burkina Faso uthi kulomuntu lomkakhe asebefunyenwe vele gciwane le-coronavirus. Ababili laba abayizizalwane zakulelo lizwe babanjwe leli gciwane esilindweni sendizamtshina bevela kwethekelela kwele France. Iziphathamandla zakwele Uganda zona zibika ukuba kulabantu bakulelo lizwe abangamachumi phose ayisikhombisa 69 abavalelwe edolobheni le-Wuhan kwele China lapho okuqhamuke khona i-coronavirus. abazali babantu laba lokhe becela uhulumende weUganda ukuthi abahlenge. Singeneke kweziphathelane lomnotho welizwe sizwe ukubana uChris Kande weStudio 7 usiphatheleni lamhlanje.
Abantu abaningi lamhlanje batshone ezilindweni zamabhasi kobulawayo. Amabhasi abengahambi ngenxa yokusilela kwamafutha ediesel. Uhulumende unqume ukuba amanye amagalaji azavunyelwa ukuthengisa amafutha ezimota ngemali yaphandle kwelizwe, kodwa amanye hatshi. Lokhu sokubangele ukuthi kube lengxabangqoza kwezokuthengiswa kwamafutha. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu uthi udubo olukhona luya luqhela.
Udaba lokuswelakala kwamafutha okuhambisa ezimota kukhanya kuqhubeka ke udubo lwakhona lusiya phambili ngoba amafutha akatholakali. Osokuzwisa ubuhlungu ke lamabhasi la uthiwa ngamazupho kathiphileyo kahulumende akula dizili, abantu bamile amadlodlongwana ngahamba esigolo abakhathe eziyempumalanga kwedolobho bathene bemile khonaphana kwelamabhasi ukuye ko-hyper njalo ngapho abakhatha khona eziqonda entshonalanga kwedolobho lakobulawayo. Nakhona ke abantu bamile ke abaningi kakhulu okuthi asikwazi-ke ukuthi bazahamba ngani ezindlini. Kuyinto ke ebuhlungu kakhulu ukubona ke uzulu esukuluzeka kangaka ke beswela kama izimota lamahambele ukuthi baye ezindlini nxa udubo-ke lwamafutha idizili lepetroli.
Ilunga ledale lephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda umela isigaba seBhinga edale lephalamende engowe MDC uthi udubo lolu lwenziwa yikuphanana imali okwenziwa iziphathamandla zikahulumende. Kesizwe amazwi akhe.
Labo abantu nxa besiyathenga ngalo into yakhona beyiletha, ifuel yakhona beyiletha elizweni, bayayiletha bese bethengisa njengendlela nje omunye lomunye athengisa ngayo. Nginjenje nxa kuyikuthi ngingahamba eBhinga ngiyethenga inhlanzi ehambela zeHarare, ngiyakhangela ukuthi inhlanzi zithenge ngemalini, bese sithi-ke i-cost yami yokuzithwala ngisiyafika eHarare i-markup price engiyayifaka ngenganani. Ungayikhangela i-fuel ethengiswa yilabana abathengisa ngama US dollars, uzathola ukuthi ilitha linye ngalinye libiza imali esuka kudola 10 cents kulabo kuthiwa yibo abachiphe kakhulu idola 10 cents kuze kuyefika kulabo abathengisa ngedola 50 cents ngelitha linye ele diesel. And then-ke ubusukhangela ophuma osakunda nabanye abayibo okuthiwa khona bayathola imali e-Reserve Bank yaseZimbabwe. Nxa bethengisa bese kuthiwa khona bathengisa nge-$19 something. Now, nxa beyathengisa nge-$19 something ngeswipe, then bese sizibuza thina ukuthi khona yona i-rate ye-US dollar, asifuna ukukhuluma nge-rate leyana eyokunikana imali abantu befuna ukuthi nje bethi lo ngumntakazibani othi la ithola imali e-Reserve Bank eyenziwa nguhulumende okhona we-ZANU PF nabantu azonana labo. Kodwa sikhulume ngokuthi khona imali ithengwa ngemalini phandle. Nxa ngifuna i-US dollar kathesi nxa funa ukuthi ngiyethenga ifuel yokuthi ngisuke lapho engikhona njengelunga ledale lephaliyamende ngisiya eHarare, angiyila lapho engingayithola khona, lapho eswayitshwa khona, angiyila lapho engayithola khona, lapho ethengwa khona nge-ecocash, lapho engiyayithola khona kulapho engiyayithola ngiyithenge nge-$10 kumbe ngemali ephezulu, kodwa ngama-US dollars ngoba yiyo etholakalayo.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya uthi okungenza umumo ube ngcono yikuthi uhulumende engangeneli kudaba lokuthengiswa kwamafutha la njengokwenziwa kwamanye amazwe.
Singathi vele kusukela umnyaka ophelileyo amathiwe lokhu siwa made uhulumende wayelokhu ikhulume sithi uzakwengezelela imali yangaphandle ukwenzela ukuthi abathengisa amafutha babe imali ezinikeze ezengesa amafutha, kodwa amafutha akhona lokhu ekileyo. Into engiyibonayo ukuthi mina uhulumende wethu kafanele angahambeneli endaweni yomuntu ozithengisela ingenayo. Nxa ngingavula mina isiteshi sokuthengisa ipetroli ngabe vele ngikwazi ukuthi imali ngizakuya ngayo, ukuthi ahambe ebhenki yami ngiyekhuma lawo banginikeza imali le-tax credit ngiyethi ifike lapho ezithiphe khona. Lokho ukuthi uhulumende ngapha uphethe isigwama sama-US dollars e-reserve bank. Ngapha uyacontrola i-supply emabhoku storage tanks. Ukuthi vele uhulumende yena ulokhu isandla sakhe side kakhulu. Makayekele nxa enikeza nxa kuthiwa kuyanikeza izimali ezangaphandle kwelizwe kazi hambe emabhenki abanikazi bezitesi ezithengisa amafutha yibo abazahamba bezenza ama-letter of credit. Inkinga yokuthi i-government control iyephambanisa i-value chain ye-fuel supply.
Uhulumende usenze imizamo eminenge yokuzama ukuqeda udubo lokusilela kwamafutha okubalisa ukwengezelela intengo yawo maviki wonke kodwa kukhanya kusehlula. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngise Washington DC.
Indwendwe zabantu abadinga ukuthenga impupho seziqalisile njalo ezitolo eziningi koBulawayo. Lokhu kungemva kokuba abantu sebesesabela ukuthi intengo yempupho ingabuye iqanse njalo. Kubika uBathabile Masuku.
Abenhlanganiso emele amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association bathi indwendwe zokuyalayinela impupho ezitolo ziveza kamhlophe ukuba uhulumende sehlulekile. Okhulume emele linhlanganiso ngumnumzana Effort Ncube.
Amalayini empupho esiwabonayo aveza kahle kamhlophe ukuthi izinto kazimanga kahle elizweni. Abantu bazama ngayo yonke indlela benethwa lizulu ukuthi bondle abantu babo. Ungaya esitolo lesitolo ufice indwendwe zinde zithaya khonale belandelela impupho beyidinga phansi phezulu bengayitholi. Abayitholayo bayitholisa ibiza inkalakatha yemali emgwaqweni.
Umnumzana Sean Joe isakhamuzi sakoBulawayo uthi impupho sithengiswa phandle kungazakali ukuthi iphume njani ezitolo.
Inhlupho lompupho lo siyiproblem. Abantu sebedubeka sebethenga impupho edulayo. Ingaphuma ngathi eseshop enye ama-big shops wona lawo. Iyabe sithengiswa phandle. So abantu sebezothenga phandle. Ukuthi iphume njani phandle akwaziwa.
Unkosikazi Nosipho Mdluli ngomunye wezakhamuzi zakoBulawayo othi bona sebesizakala ngokuthunyezelwa impupho evela eSouth Africa.
Nama siyidinga ku-black market siyithola nge-price enkulu engafani nale siyithola ngayo emashopu. Sina nje sokusinceda ikhona ukuthi basithumezela from eGoli siyithathe komalayitsha.
Ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Dumisani Sibanda uthi ukusilela kwempuphu kubangela uZulu ukuthi ahlale esevalweni.
So ama-shortages ayabangela abantu ukuthi i-behavior pattern itshintshe bahode nxa becabanga ukuthi izashota kumbe nxa becabanga ukuthi iprice izakhwela. So kathesi kungenzeka ukuthi abantu bayagcina impupho bemelele ukuthi iqale ikhwele.
Obona ngokukhitshwa kwembiko enhlanganisweni ye-Grain Millers Association of Zimbabwe i-GMAZ umnumzana Garikai Chaunza uthi intengo yempupho kayikakhwezwa basalinde uhulumende ongakabhadali ingxenye okumele ayihlawulele ekuthengeni umumbu phandle welizwe.
We are glad to announce that we have so far managed to import 10,000 metric tons of maize from South Africa. We are, however, waiting for every.
Sesanelise ungenisa umumbu ongange 10,000 metric tons ovela kwele South Africa. Okwamanje kodwa sesilindele ukukhangelisiswa kwentengo yempupho le ebhadalelwa nguhulumende. Sibe sesiyingenisa impupho ezitolo. Uhulumende ulesikwelete sethu esabacholayo esidlula i-$120 million, okuyikho wenza kube nzima ukuthola impupho ezitolo. Lalo igciwane le-coronavirus lelo silincindezele imizamo yethu yokuyadinga umumbu lengqoloyi kanye nerayisi emazweni asempumalanga. Kodwa ke njenge-GMAZ lokhu esizimisele ukwenza umlando wethu ukuthi senze sobala ukuthi uZulu kalambi.
UZulu wakoBulawayo njengazo zonke indawo zelizwe uthwele nzima ngokuswelakala kwempupho. Iningi labantu liveza ukuba licina libanjwa ngamandla ukuthenga kulabo abathengisa ezitaladeni kumbe emkambo wensitha yentengo ephezulu kakhulu ngoba ezitolo ingatholakali. Abakhangelele amalungelo abathengi bathi indwendwe ezikhona ezitolo ziveza sobala ukuthi uhulumende sehlulekile ukunakekela uZulu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kwanele, siyabonga bathabile olivalelisayo ngontungamili nkoma likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.